Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Ona mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usekhweze amaphepha eSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava kusikhundla sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice.
IHigh Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elicela ukugcina. Kule phezulu kweHigh Court, iHigh Court ibuswa yiSupreme Court. Iphinde iSupreme Court ibuswe idale elikhulu kula iConstitutional Court.
Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalava kumele asuke esikhundleni basetshenziswa izitha. Sebe sedlula ingxenye yesigidi 581,615 abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi namuhla ukweze amaphepha edale leSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice ngoba usithi ukwengezwa kwesikhathi sakhe sokusebenza ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukho emthethweni. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum engenye yenhlanganiso ezikweze udaba lukaMalava lolu emthethwandaba aselovele idale leHigh Court kanye leJudicial Service Commission incwadi esithi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngemva kokuthi kusola abahluli abasuse uMalava esihlalweni esithi basetshenziswa izitha. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi elobe incwadi esidla ubhedu esola kakhulu isinqumo sedale sokuba umnumzana Luke Malava engaqhubeki ngomsebenzi ngoba isikhathi sakhe sokuba semsebenzini sidlule mhlaka 15 wayona le nyanga. Umthethandaba unqume ngempela viki ukuba isicelo esilethwe edale ephalamende umnumzana Musa Kika lenhlanganiso ye-Young Lawyers Association siqondile usithi uMalava akumelanga aqhubeke esemsebenzini. Kodwa uZiyambi ulobe incwadi leyo esithi uhulumende uzaphikisana laso lesi sinqumo kulolu daba esithi abahluleli basebenzana nebandla eliphikisayo njalo bathengwa ngamanye amazwe angentshonalanga. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi amazwi la ajonge ukwethusela abahluleli abenza umsebenzi wabo besithi uZiyambi ngakwenzileyo udale icala lokuyisa umthethondaba. Ekhuluma lentetho yezindaba yeHarare, omunye wamagqwetha alinhlanganisa umnumzana Thabani Mpofu uchasisa ngenyathelo labo leli.
Including the institution of proceedings of contempt of court, should the law not be faithfully and scrupulously.
Siza kwenza okusemthethweni siye emadale sihambisa udaba lokudelela amadale omthethwandaba xa umthetho ungalandelwanga ngemfanelo.
Kubeke sithi uZiyambi ngesikhundla laso akumelanga aziphathe ngaleyo ndlela.
Threaten other judges who may become seized with the options.
Wethusela abahluleli bedale sifuna ukuba umphathintambo wezomthetho athembeke njengalokho okhayelelwe kuye njengomphathintambo njalo njengegqwetha.
Omunye njalo wamagqwetha kakhikha umnumzana Thenda Ibiti uthe abakwenzayo kakulandile zombusazwe.
Asenzi lokhu sisenza owezombusazwe, siyakwala lokhu silapha apha ukuba sivikele isisekelo sethu sombuso esavotelwa ngabantu abafika izigidi ezintathu
3.5 million ezintathu.
Incitshi wezomthetho uMnumzana Love Momaduku uthi lokhu okwenzakalayo kuveza sobala ukuba uhulumende okhona akashiyananga lokamnumzana Robert Mugabe.
Is a continuation of a political approach that has characterized Zimbabwe since 1980. That political approach defined
ukuqhubeka kohlelo lezombusazwe salubona eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka 1980 kusiya ku 2013. Sakubona lokho ukuqhubeka njalo ngo 2013 ngendlela efana naleyo eyayivele ikhona.
Same time, the same frame.
Afanelisanga ukuthola icele likaMnumzana Ziyambi Ziyambi ngamagqwetha akhe abengakaphendula incwadi le evela kuMnumzana Khika. Amagqwetha kahulumende akhangelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela uMalaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umsebenzi isinqumo lesi ngoba enelise iminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa 70 ngomgqibelo. Ngimele isitudio 7 ngisiharare ngumlondolo wezindlovu.
Kusenjalo ibandla le-MDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaZiyambi lisithi akwenzileyo ikwethusela abahluleli bemithethwandaba ukuze basebenze beyamele kuhlangothi lwe-ZANU-PF. Leli bandla lithi umthethwandaba we-High Court wenze kuhle kakhulu ngesinqumo sawo.
Justice Elizabeth Gwawunza sokuthiwa ngu-acting chief justice ngapha iZANU-PF ngemande nje bazagcina sebe-aphila. Lokho sibona ngani kuzakwenza kube le-constitutional crisis okokuzahlupha ukuthi ngubani njengoba izani izabe lokhu isithi uMalaba nguye u-Chief Justice. I-Judiciary Service Commission isithi ngu-Justice Elizabeth Gwawunza lowede ngumsekeli kaMalaba. Kuzazala okuthiwa yi-constitutional crisis ingabangqoza kungasakazivakali ukuthi inyukele amakhanda amangaki. Abanye bazalandela uGwawunza, abanye balandele uMalaba. Ngalokho liyakwazi ukuthi i-Constitutional Court, le Supreme Court, ilabanye abadala labo sebefika 70 years. Bangaphila kungenzakala ukuthi icala leli libolele khona ngale lihlale 6 years lokho elingakabanjwa ngoba kulabanye amajaji lawo afuna ukubenefita ngalo mthetho o-Constitutional Amendment number 2 ukuthi amajaji angafika 70 years ayalokhu eqhubeka uma efunwa ngu-president lo yabe khona.
Lina njengebandla endimabani elizayidlala kulolu daba njengoba lukhanya lusiya phambili.
Sizabe lokhu sisilwa sisenza all France ezitreatin sikampena sisenza amatoyitoyi sisebenzisa amagqwetha e-court. Ama-strategy wonke sizawasebenzisa ngoba akula strategy engayisiyo uma sisilwa impenje. Siyabonga amagqwetha ethu, amagqwetha esizwe, siyabonga ojaji laba bathathu abaqungisa ibindi bakhuluma iqiniso, kodwa siyakwazi ukuthi bazagcina sebelandelwa ebusuku lemini sebephiwa amacala njengo-Justice Ndebele owala ukulandela izinqumo zikaMalaba ukuthi uJob Sikhala engaphiwa ibhel labanye abathize.
UMnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule yena othi uZiyambi ubeveza imbono yakhe athi ukwethusela imithethwandaba.
Engithanda ukuthi ngikutsho yukuthi i-High Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezu kwe-High Court, i-High Court ibuswa yi-Supreme Court, iphinde i-Supreme Court ibuswe idala elikhulu kula yi-Constitutional Court. I-Supreme Court iyaphenduka futhi ibe yi-Constitutional Court, amajaji lalana ehlale ku-Constitutional Court. I-Constitutional Court yiyo idala lokugcina. Ngakho-ke lokho okwenziweyo umsebenzi ongaphelanga nxa uphikiswa nguhulumende. Uhulumende nxa efuna ukuphikisa kulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hayi lokho kudalwe okwenziwe isinqumo sethu yi-High Court ayisiso.
Labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Ziyambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi. Ungathini ngalokho?
Ake ngithi mina Nkomo, uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo kodwa phela uZiyambi ungakhohlwa ukuthi abantu bangakhohlwa ukuthi nguye uminister ogatsha lololo esikhuluma ngalo ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngayo wabona wasekhuluma laye umbono wakhe mayelana ngamadale ngathi ngokwethulela idale okwethulela idale akumsuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube impumela elethwe idale njengalokho ukuthi idale vele limele linqali linquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye othumale impumela evumelana laye ngokunjalo idale lemthethwandaba lethu lesinqumo lesethulileyo akumangalisi ke mina ke sengisithi ke nampa abantu bahlala bekhuluma besola amadale ezimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywe ngabo kuzange ukuthi ababotshwe so kuthiwa uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe kanti laba babekhuluma izolo ingane babekhululekile bethethisa omalaba bethethisa obani bethethisa amadale bethi amadale ngayezala uphi namhla amadale semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of bona kanti vele kunjani lapha kanti bona abantu beopposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi amaloya la eopposition kanti vele khona iloya yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo bathe waphuma kuvumelana labo yini
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Kuhlatshwe abantu phose inkulungwane ezimbili 1846 ijekiseni yakuqala yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 1790. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe ijekiseni lebonke sebesedlula ingxenye yesigidi 581,615. Izolo akekho obulawe yilomkhuhlane kodwa kufunyanwe abayisithupha belawo. Asebebanjwe i-coronavirus bonke elizweni sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,560. Asebebhubhile sebengu 1,582. Lanxa ezinye izakhamizi zesomnene esabelweni seMathebeleland South zisithi sezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kulezinye ezithi kazisoze zilokothe. Nanzi ezinye zazo zixoxa nentatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Mpufu. Wesomnene kona lapha ngizalelwe kona la.
Siwahlatshwe yini?
Ya sengahlatshwe ngiyilo kuzona.
Zonke zombili.
Hayi ngiyahlatshwe yodumisa ka 6. Sesemisi esemisi.
Bathi novikela i-corona.
Yebo kuvikela i-corona ye. So enye kumele ngihlatshwe futhi mhla ka 20.
Abantu esigabeni sakho bayamukela ni bayithatha.
Abanye bayithatha but yabahlaba yibo bangazi bafika. Ngiba kwafika abe ihamba lethe clinic bahlaba abantu abalithwa. So abaningi abantu abakahlatshwa kodwa bazimisele ukuhlatshwa.
So bakhala ukuthi bazaphenduka kumntu wakho.
Yebo, bafika.
Ungathini kuzulu wonke ngalesi sikhathi?
Hayi, umuntu wonke kahlatshwa ngoba i-corona ikhanya ayikapheli. Singazi ukuthi sizizwe kuyaphela.
Traffic ndo. Siwahlatshwa yini i-vaccine?
Hayi, asikahlatshwa.
Indawo?
Athina bamunyisayo kwathi wasihlabe baza futhi zabuyela iqondane lathi
wabamunyisa abahlabe kodwa uyafisa ukuhlatshwa
hayi angisabi sesinge ukuvikela nyakisesaba
bathina abantu bekhuma ngayo
yini i-covid
ikhona yini la
hayi angingayizwa kangaka
azawuyizwe la
hayi ngizwa bethi
kodwa unesifiso sokuhlatshwa Hayi kumi kuzela kunesabe lutho. Ulaso sifiso ukuthi uyihlatshwe.
Hayi.
Angilaso. Ubela ofisi.
Hayi.
Yeah. Amthi. Zwaba noba tjela ngathi bahlatshwe ngoba bahlatshwe.
Hayi oya ke sizwe khulekile ngahlapa.
Jane Mpofu, ngomhlaka 19 April, ngizaphinda S2 mhlaka 17 May.
Oh, S2 leyo yaphinda mhlaka 17 May. Lahlatshelwa ngaphi laba le?
Lahlatshelwa khona.
Babuya la?
Babuya futhi mhlaka 7.
Lezo ndlela lihlatshwa kwabuhlungu?
Hayi, akuzange kube buhlungu, vela akuzange kuvuvuke nje kwapho kuhlaba nje. Akuzange kube lo buhlungu kumbe njani.
Umkhuhlane wecorona bathi indaba ekhaya bawesaba abantu bawesaba.
Hayi, abantu bawesaba umkhuhlane wecorona kuqala babengani bawo. Bawudelela kodwa hayi phambili.
Ukhona sebe babula umkhuhlane wecorona?
Hayi, futhi incesiyabe uyabe khona kodwa lingawutshelwanga hlabe singakwazi ukuthi.
Nxa ukhangelele esigabeni layo sesomnini kwahlatshwa ntonje?
Hayi, esigabeni salapha kwakuhlatshwa abamashopu, kodwa yabamashopu lapha kwasimpunani kwasetshwa abangu-2 kuphela bazohlatshwa thina amavenda sisithengisa phandle.
Okay, abanye abantu abahlatshwayo?
Abanye hayi, abanye angizwa asebahlatshwayo.
Lezo bekuyizakhamizi zesomnene eMathebeleland South. Izakhamizi zeTsholotsho eMathebeleland North ngesonto bezithe gwaqa emkhosini wokubekwa kwelitshe lenhlonipho iTombstone emzini walapho okwadutshulelwa khona abantu abedlula amashumi amabili lambili 22 batshiselwa ezindlini ezine bahle bancwatshelwa khonapho bagqitshelwa ngokudilizelwa imiduli yezindlu ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi ngomnyaka ka-1983. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lomkhosi wokubeka ilitshe lenhlonipho iTombstone ephumula emangweni wemkhonya eTsholotsho ubukhokhelwa ngunduna uSiphoso wesigaba lesi lezinye induna zeMandebeleni labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iBhethu likaZulu, iKuthula Trust, lebandla lamakholwa esiKristu eleBrethren in Christ Church. Amanxeba emuli labemangweni lo athunukele abamatsha kwaba lusizi ngesikhathi kusembulwa ilitshe elilamagama alabo ababulalelwa kulo umuzi. UChief Siphoso kuward 1 ephumula khonale eTsholotsho uncome umsebenzi owenziweyo.
Umsebenzi omuhle esiwenzileyo, sililile lamuhla kona sisezalila. Sicabanga ukuthi sivula indlela yokuthi senelise ukulila, senelise uku-address ama-issues ye awe-gugurawundi a-affecta i-community yonaleyo.
UChief Gampu laye obekhona emkhosini lo ubonge umdali labaqoqela umsebenzi.
Sithanda kuletha udumo kuNkulunkulu kuqala, usinikile ithuba lokuthi sibuye sizoba lobufakazi obenzakalayo ukuthi lapha kulele abantu abayi-22, omama lobaba yethu. So ngaleso sizathu sokuthi sasingavunyelwa ukubana sike sikhulume ngakho, but siyayibonga i-government, siyambonga umpresident ngokuthi avule indlela yokuthi sikhulumisane ngakho.
Umnumzana Cosmas Ndlovu, omunye wabemuli yomuzi owenzelwa lesi sihluku, uthi wabona mathupha abazali bakhe bedutshulwa betshiselwa ezindlini lezo.
Okwenzakala lapha isisi wami ngazi kubuhlungu ngoba indaba le yenzakala kusukela ekuseni ngabo 6-7 kwaze kwachaya ihola lesithathu emini. Then kuthe kuzenjalo kwase kuthiwa abadala ababuye belandele amasosha. Then thina sasala, but thina salandele jese silandele. Abadala bafika baqalisa ukufa kwezindlini, kwabotshwa ezindlini ezincinci bathungisa izindlu. Bathi bethungisa izindlu, abanye osisi wami babe kwenye indlu, kwaze ukuthi lo undoda lo uthiwa ngulo Tyiwe Nkomo wayefakwe kule indlu le elam. Then wasuka lapho kwabezithungisa izindlu zam.
Olwela amalungelo oluntu obekhona emkhosini wangensonto umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo upha owakhe umbono.
Hayi mbona ngazathi kube into kulosizi ukubana sihlangana sikhumbula abantu ababulawayo bengabulawa yizitha kodwa bebulawa ngohulumeni owavuza ukuthi baprotect. Kodwa hayi ngenkosi siyathaba ukubana izihlobo zibuyile zazokhutamisa amakhanda zikhumbula izihlobo zazo. Njalo ukuthi 16 March zizahlala zimqakathekisa. Mbona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
UChief Dakamela wasenkayi obekhona laye uncome kakhulu umsebenzi owenziwe ngensonto.
Umsebenzi obe muhle kakhulu.
UNduna Tategulu laye obekhona uthi lesi sikhumbuzo esihle esilenhlonipho esenziwe lapha.
Umsebenzi obesilayo lamhla ngathi siyawubonga nje kumsebenzi omuhle kuvele umonakala owayenzakalayo umkhulu ende umkhulu siyabonga ukuthi lapho abalele khona izihlobo zethu ezilele khona sekulelitshe ziyakhelwa ngayinye indlela zihlonitshiwe kakhulu.
Abahlali betsholotsho bathi amanxeba abanganeno nxa kusenziwa imisebenzi yokuhlonipha abatshonayo ngokubeka ilitshe letombstone njengalokho okwenziwe ngensonto okuyinto ebukekayo bekhumbula izihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazi wegugurawundi njalo baphakathi kokudingisisa abanye abangaziwayo ukuba babaleka bayafela kuphi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba lokususwa kukamnumzana Luke Malava esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice. Ukudilika komnotho kuvikwa sokuphoqa abantu abanengi ukuthi badinge usizo lokwelatshwa ngendlela zendulo ezisebenzisa imithi yezihlahla kumbe elinywa ezivandeni. Kubika uMapita Ntambe.
Abazingcwethi emsebenzini wokwelapha ngemithi yendulo labo sebethatha leli thuba ukuthuthukisa umsebenzi wabo ukuze izigulane zibethembe lokudinga ukusebenza ngokusemthethweni elizweni. Sezitholakala zisiba zinengi indawo eziqhuba ibhizimusi lokuthengisa imithi yendulo ezihlahla ukugoqela amaxolo, amahlamvu, impande, izithelo leminye elinywayo ke ezivandeni kulezi nsuku. Umnumzana Tinashe Mugabe wenhlanganiso ye-Herbal Wellbeing uthi imithi elungiswa ngezihlahla lokulinywayo ilungile kakhulu kumpilakahle yomuntu.
Ama-advantages okusebenzisa imithi yesintu maningi, abalisela ukuba lamandla, abalisela ukuthi ukuba jacked up, ukuba le-concentration, ukuba le-immune eqinileyo, sibalisela ukuthi imkhuhlane vele iyamemetheka njalo ilokhu isiba mningi. So ngokuthatha imithi yesintu uyakwanisa ukuthi umzimba ukwanise ukuzivikela.
Uthi indlela ezinjengaphandle kokwelapha izifo ziyavikela umuntu ukuba engahlaselwa kulokumelela ukuba aze agule kuqala, njalo imithi le kayilimazi umzimba njengoba ifana lokudla nje.
Akula side effect, akula umuntu othiwa hayi lo wagcina esebe nje ngoba wathatha intolwane esikhathi esithi. Akula umuntu othi hayi lo waba le problem enje ngoba wathatha umgani kubeni umgugudu kubeni isihlaxo kubeni iqina okwesikhathi esithi. Hayi, imithi yesintu ayila okunye ukuphinda kukuphendukele. Hayi, kuqakathekile ukuthi siyisebenzise kodwa sithi siyisebenzisa sibe sibuzana, sibuzana lalabo ama-experts besikhokhela.
UDokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy engenye indlela eyenza ukuba umzimba uzivikele njalo uzelapha ngokwawo uthi uyajabula ukuba indlela ezithiyeneyo zokwelapha sezinanzwa lokwamukelwa eZimbabwe.
What it means now is being given room for us to build our own hospitals.
Lokhu sokusitsho ukuthi sesingenelisa ukwakha lathi izibhedlela zethu.
Odokotela bathi bona ke lapha ngendlela kuphela ezisekelwa yiscience njalo zilobufakazi ekusebenzeni kwazo. Umnumzana Shepherd Umure ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye Health Professions Authority of Zimbabwe uthi bayajabula ukuba sokule khansili ezaphathisa ukuba lokhu kulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe wanikeza imvumo yokusebenza kwendlela ezithiyeneyo zokwelapha lezi nyakenye, wabunjwa lohlangothi olulawula umsebenzi onje olwe Natural Therapy Council of Zimbabwe ngenhloso yokuba abelapha ngendlela ezihlukeneyo lezabodokotela bezesayensi ezibhedlela lasemakliniki labo benelise ukusebenza mgceke. Abezingcwethi benelise njalo ukufundisa abanye njengalokho okwenzakala emazweni anjengawe China, South Korea lamanye ukuze abantu bevikeleke. Kodwa abazingcwethi kulo msebenzi wokwelapha ngezinye indlela ezingayisizo zesayensi bayavuma ukuba yebo kulabanye abangaba bedinga ukuthi ila abantu besithi belapha bona bengazi lutho, kodwa baningi abelapha ukuqiniso bengesizonyanga ezitshaya amathambo zidinga ubuthakathi emkhuhlaneni kumbe abaprofita abamanga. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu seliqale amalungiselelo okuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Uqeqeshwe iqembu lamaSebhuz uBrandon Dawson ubize abadlali abangamashumi amane lathoba mnembili ukuthi bazoqala amalungiselelo awokuyaphatheka kwimidlalo yeRugby Africa Cup. Yintathu ezindaba yezemidlalo uDimi Praise Dlakama uthi yena okumjabulisayo ukuba lo mqeqeshi wandise abasakhulayo kuluhlu lwabadlali ababizileyo.
Abaningi bangikhona ke abahamba badlala kuZimbabwe Academy eyahamba eSouth Africa isiyadlala khona lamaqembu aseSouth Africa aqine kakhulu ke ibizo, kodwa-ke elingijabulisa kakhulu ukuthi bona lapha lebizo likathi Notenda Blythe Mavesere ke yena ke ohlala khona ngale University of Western Cape kule South Africa ke wathola udumo enyangeni kamabasa khona pha emveni kokubana ke esehlise ama try amathathu ke uyilose forward ke umfana lo sasemncane 22 years of age nike ke ozabe khangelele kakhulu ke ukuthi uzodlala kanjani ke kumaSebhuz ukuthi engayenelisa yini ukuthi ayengezelele amathambo nxa amaSebhuz ukuthi aphumelele khona mfana kuma World Cup qualifiers.
Abadlali ababizwe uqembu lamaSebhuz baqale namhla ukuzilolonga esikolweni iHarare njalo kule midlalo yokuzwana amandla eqoqo ukuba bayidlale phambilini ngokuya kwabo elizweni leTunisia lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yeRugby Africa Cup. Iqembu leSebhuz lihlelwe ukuba lidlale imidlalo emibili leqembu leZambia ekuqaliseni kwenyanga kaNhlangu lamhla zimbili lamhla zinhlanu. Ngemva kwalokho lizadlala leqembu laseNamibia mhla zilitshumi lambili. Emdlalweni ozaqhutshelwa kule Zimbabwe ukuthi mhla zilitshumi lathoba munomunye livakatshele iqembu elifanayo khona lekwele Namibia. Ngenyanga kaNtulikazi iqembu leSebhuz liza kuyadlala leqembu leLoftus 200 laseSouth Africa khona le elizweni laseSouth Africa, ukuthi ngemva kwalokho libhekise amabombo kweleTunisia lapho elizadlala khona umdlalo walo wokuqala mhla zilitshumi lane kunyanga kaNtulikazi. Imidlalo yeRugby Africa Cup isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi namuhla ukhweze amaphepha edalele Supreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe ukweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.